Umnumzana Jeff Sessions umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngezemithetho usetshiye umsebenzi kulandela ukucelwa kwakhe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayenze lokho. UTrump ubekhonana ngokuthi uSessions kalasandla kokwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ohlolisisa ukwenziwa nguTrump labanye bakhe ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. Kucatshangelwa ukuthi ilizwe leRussia lancedisa uTrump ukuba anqobe kukhetho lukamongameli ngomnyaka lowo. UTrump uyakuphika konke lokhu. Kusenjalo uTrump uthi lokhe ezibambe esidukwini kulandela ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lokudinga amalunga edale leSenate loba nje bakhe phansi kukhetho lokudinga amalunga edale leHouse of Representatives okunqobe khona ibandla lamaDemocrats.
This election marks the largest Senate gains for a president's party in a first midterm election since at least President Kennedy's in 1962.
Ukhetho lolu ngolokuqala ukuthi ibandla likamongameli lithole izihlalo eziningi kudale leSenate kusukela ngesikhathi sikamongameli Kennedy ngomnyaka ka-1962.
Candidates who embraced our message of low taxes, low regulations, low crime, strong borders, and great judges excelled last night.
Kudale leHouse of Representatives ibandla lama-Republicans livimbe njalo ukuthi lihluthulelwe izihlalo eziningi. Abanye bethu abalandele ekade sikwethulela uZulu okuhambelana nemithetho ephansi uphungula ubugebengu lokuvimba abantu bokuza emngceleni baphumelele kukhetho olusanda kwenziwa.
They excel.
Ibandla lamaDemocrats lithokoze okumangalisayo ngokunqoba kukhetho lokudinga amalunga edale leHouse of Representatives. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla lamaDemocrats kudaleleli uthi kumele wonke umuntu okusedaleleli adonse ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leMelika.
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't.
Silomlando wokuthi sisebenze ndawonye njalo sizivikele nxa kudingakala lokho. Idale eliphethwe ngamaDemocrats lizazama ukuthi abantu basebenze ndawonye.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together because we have all had enough of division.
Ingcweti kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Mtonga Ndlovu uthi akumelanga uTrump atshele abantu ukuthi unqobile kukhetho olusanda kwenziwa kweMelika ngoba sokubusa ibandla lamaDemocrats kudale leHouse of Representatives.
Nxa esithi uwinile yena eluze ama-seats amaningi ku-Congress utsho ngapha ku-Senate lapha wine khona i-just pick the few. Ondliweyo kakhulu nguye ngoba nguye kade campaigna e-sitting president. So udliwe uwina lokhu ngokwakhe.
Uzokuyiwa phambili-ke kuyahamba njani njengoba-ke ama-Democrats ayiwo asezibambe esidukwini ku-House of Representatives?
Lokhu kuzanceda kakhulu ngoba i-government ye-America vele ifanele ukuthi iya-createle ukuthi bele checks and balance. So i-Congress eyama-Democrats lakhezi sebezabala nakho ukuthi bakhangele upresident bamtsheni ukuthi hayi lapha uyalahleka lapha hayi hamba so. Senzele ukuthi kube le-balance ama-Democrats lawazizwe engabantu bevaliwe phakathi kombuso lama-Republicans lawazizwe bevaliwe phakathi kombuso.
Ye, masesikhangela nje kabanzi siyabona ukuthi omama baningi asebengene ku-Congress khona ngale. Kujoni konke lokho?
Omama bahlongozwe nguye kumphathi welizwe. Umphathi welizwe kala nhlonipho labomama. Uyasithuka, uyasitshela esingakwaziyo, uyasibiza ngezitho. So omama bafuna ukuthi babe khona, bazembamba ngeyabo indlela abakwanisa ukumbamba ngayo.
UTrump uthi kumele ibandla lamaDemocrats lisebenze ngonanzelelo edale leHouse of Representatives ngoba lokhe elamazinyo okudlithiza nxa befisa ukulwisana laye.